Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kweza kusihlwa ngesonto mhlaka 19 kuNhlolanja 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Mnangagwa uthi uzasayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso esizimeleyo owe Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Lanqaba nengi abagoqela abomanyano we United Nations besithi engawusayini ngoba uncindezela. Ibandla le-Triple C lisola amapolisa ngokugcwala emhlanganweni walo obusemkhoba namuhla lisithi lokhu yikwethusela abasekeli balo phambilini kokhetho. Silazo njalo ezemidlalo, ezokholo lezamasiko lapho esizakhangela khona udaba lobuthakathi. Kulandela ukubotshwa kowesilisa izolo obikwa ebulele uyisekazi emutare ngoba isithi uyaloya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzasayina ibhili ebumba umthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Lanxa ingcwethe zomanyano amazwe omhlaba owe United Nations ezibona ngezamalungelo oluntu kanye labanengi eZimbabwe bemxwayisa ukuthi engawusayini lumthetho ngoba uncindezela njalo usephula amalungelo kaZulu. Eloba kuphephandaba leSunday Mail namuhla, uMnangagwa uthe kubalulekile ukuthi lomthetho wethulwe ukuze kwenqatshelwe inhlanganiso ezizimeleyo athi zisebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula uhulumende wakhe. Abalwela amalungelo bathi uhulumende ufuna ukusebenzisa lumthetho ukuvala inhlanganiso ezisola umbuso kaMnangagwa. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Into ayikhulumile umongameli ugcizelela khona lokho okade vele kusaziwa ngabantu ukuthi ilizwe leZimbabwe alihloniphi imithetho, alihloniphi iconstitution, alihloniphi malungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Kodwa-ke njengoba sisho ukuthi kabuyeli emuva, lobuyanga le ndlala kusoze kubuyele emuva eZimbabwe, lokungahlaliseki kwabantu, lokusweleka kwemisebenzi akusoze kubuyele emuva. Ngoba nxa ngabe usuvale inhlanganiso ezizimeleyo, uvale imisebenzi, uvale intuthuko, uvale inqubekela phambili, ovala inhlanganiso ezizimeleyo uvala intuthuko, uvala ukuya phambili kwelizwe. Yikho kuzakwenzakala lizagalula phakathi kobuyanga, ligalule phakathi kosizi, lingabi lobudlelwane obuyangaphi lamazwe omhlaba, ngokuba kasoze amazwe omhlaba amukele ilizwe elingahloniphi malungelo abantu elivala inhlanganiso ezizimeleyo.
Ngaphandle kokulethela uZulu weZimbabwe ukuhlupheka okhuluma ngakho Ncube, amanye amazwe ubona ephatha njani eleZimbabwe ikakhulu kundaba zobudlelwano? Nxa sisikhangela amazwe afana laboMelika laboBhilithane, ngitsho layo i-United Nations, ngoba sizwe izikhonzi zayo ezibona ngamalungelo zisithi umthetho lo mubi njalo Mnangagwa kamelanga awusayine.
Lokhu kuzakwenza ukuthi lalabo abamazwe omhlaba ahlukahlukeneyo akade becabanga ukuthi bangaba lobudlelwano obungcono leZimbabwe bakubone kahle kamhlophe ukuthi baqondene labantu abangela injongo yokwakha ubudlelwane obakhelwe phezu kwamalungelo abantu. IZimbabwe ifuna ukuthi kube lobudlelwano obenziwa ngentando yayo, obuhambisana lentando yayo engahlonipha amalungelo abantu. Ngakho-ke asoze kube yiMelika kumbe i-EU kumbe i-Britain kuphela, kodwa amazwe ngobuningi baza kubona kahle kamhlophe ukuthi leli ilizwe alihlonipho malungelo abantu kanti ke njalo alila njongo yokudlelana labanye amazwe ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi ubudlelwano kade bukhona lamanye amazwe buchitheke buphele du ngalendlela ngoba phela akekho umuntu ozazwana lelizwe eliziphatha ngaleyo ndlela yebo kambe abalutshwane lapha lalaphana lawo mazwe afana leZimbabwe angahlonipho malungelo abantu angakuthokozela ukubona abanye besenza iZimbabwe senza njengabo kodwa abaningi abafuna intuthuko abafuna inkululeko yabantu abasoze bavume lokho kuzabe kusenzeka eZimbabwe ngemva kokuvalwa kwenhlanganiso ezizimelele
umnumzana efidlela ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe Ibandla le-TRIPC lithi amapolisa ohlobo lwe-riot akade ehlomile njalo amanye egade amabhiza avuke egcwele ndawana yonke emkhoba egweru. Phambilini komhlangano womeli walelisi sigaba edalele parlamente umnumzana Amos Chibaya. Isikhulumeli se-TRIPC unkosazana Fadzai Mahere. Usole amapolisa esithebe kungela sidingo sokuthi anyakazele kulindawo njengoba ibandla lakhe beliphiwe imvumo yiwo amapolisa njalo ngaphambilini. Umayere usole amapolisa lohulumende weZANU PF esithi le yindlela yokwethusela abasekeli beTRIPC phambilini kokhetho. Kodwa amapolisa labo abeZANU PF sebeke bakulandula ukuthi bahlukuluza abantu beTRIPC. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi umthetho oyalisa ababalisi ukuthi bachaye abantwana yiwo osubangela ubugebengu ezikolo. Linhlanganiso yethule amazwi la kulandela ukubhubha komfundi weFounders High kobulawayo uWayne Mgcini Ndlovu yena ogwazwe ngomunye umfundi weHamilton High. Sixoxele sikhulumeli seyathuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Esintwini kulesaga esithi akugobo lingeqondiswe. IBhayibheli libuye lithi uswazi lungumuthi womntwana. Indaba yokutshaywa kumbe yokutshaya abafundi siyasilethela imikhokha eminingi emibi. Uma sikhangela indlela abantwana sebeziphatha ngayo bayakutshela lawo ngumbalisi ukuthi akulanto ngangenza yona. Ngezinye indlela ukungasatshaywa kwabantwana sokubanikeza igunya lokuba ngumhlambi kazelusile njengoba usitsho. Unjalo umhlambi kazelusile uyingozi ngoba akula onqandayo. Indaba ye-bullying ezikolo lapha isiyandile okokuthi abantwana abanye bathwaliswa nzima ngabanye abantwana kuze kufike ezingeni lokuthi bangabuyi esikolo balove. Abanye abantwana baze bafunde ukuthwala izikhali. Ekubuyeni komthetho lo okumisa i-corporal punishment kunengi esesihlanganelakho njengababalisi. Kula bantwana asebehlukumeza ababalisi abayala ukuthatha izixwayiso ama-instructions kubabalisi kungoba ethembe ukuba akula enye into umbalisi angayenza ngaphandle kokuthi amncenge. Silezehlakalo ke sihlangana lazo lanxa zingaphumi emsakazweni zingaphumi kumaphephandaba. Ezababalisi othola sebebanjwe ngamakhola ngabantwana bezikolo ikakhulu ababalisi abangomama.
Lungalungisiswa njani lolu daba?
Sikhangelele ukuba uhulumende njengoba sokulesihlakalo esinje abuye azohlala phansi lababalisi, abuye azohlala phansi labazali, kuphume umhlahlo ongasinceda ukuba izinto ezinje ziphele.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2s. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro ngalolu daba.
Sigcina masiko
wethu
owenze
usenziwe
manje masiko
wethu
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela udaba lobuthakathi amapolisa athi abophe owesilisa emtare izolo owetheswa icala lokubulala uyisekazi esithi uyaloya Vuvele buyini ubuthakathi ukuhlaziya loludaba sixoxa lenyanga njalo eyingcwethi kwezamasiko umnumzana Mhabinyana Ngwenya
Yisethakalo esibi umntwana lo obengafanele ukuthi agongode ukuthi yaloya angithi bekufanele ukuthi avikele abadala ukuthi nokuphambaniseka okunje kodwa angikwazi ukuthi kuvela ngapi abadala ke sebezathatha intonga bahambe laye bahlole babone ukuthi ngathi into enjalo ivelela ngaphi nxa sebekubonile ukuthi uyisekazi unedlozi lokuloya angithi abadala yibasebezamkhuza
sesike saxoxa lawe kulolu hlelo lwamasiko usithi wena ukuloya lusiko utshoni kahle kahle khonapho
ukuloya lusiko kodalwa nguNkulunkulu kodwa ekakulula ukuthi abantu bakuzwisisise ukuthi kusukela ngaphi ngoba kakula sicalo umuntu angatsho ukuthi into liqala la iqina la yikho-ke abantu badalwa lakho ngamadlozi ngamadlozi ukuthiyana kwawo uzakhumbula ukuthi kobulawayo silentaba esizinda ezizwa kuthiwa zintaba zabaqhakathi kulapha inkosi lobhengula eyayibulalela khona abathakathi kube le ndawo emaguswini ejotsholo lekubizwa kuthiwa kusezigungwa lapho kwawuxotshelwa khona abathakathi sathikela khona le kwazulu abathakathi lakhona babebizwa ngaba lohlupho kudingwe ukuthi kathi isiga lesi sivele njani kube sokudingwa kiza nuse ukuthi ngazidinge ukuthi kathi umuntu wenze lokhu umuntu onjani yikho engingakutsho ukuthi ukuloya kulusiko kunjalo kuyaxotsheka abantu abakwaziyo ukulukhumbula lolo siko kwenza ukuthi abadlozwana lawo baxotshe angahlupha abantu
lixotshwa njani idlozi lobuthakathi
abantu izinyanga zithiyene bakhona abakuphiweyo ukusebenza khona lokho
Siyake sibone abantu bexabana lapha emindeni ngemva kokuya kubo wafa wafa othika mtanda ezinyangeni uze kuthiwa uloywa nguzibani. Abantu bagamulane babulalane njengakusehlakalo lesi kanti kwesinye isikhathi kuyabe kungela kuthakatha okukhona abantu betshelwe ngamasela nje adinga. Imali ukuthi uloywa nguzibani ungathi ludubo olubhahe kanganani elizweni lolo uyinyanga ezinye inyanga siyazi ukuthi lazo ziyawathatha amachansi ungathi kubhahe kanganani lokho
kuyinto sivile kukhona khona lokho ukuthi kulabantu abanjalo abahamba becabanisa abantu bebhula abantu ngenithemba kuzona nezisuku lokhona abakubotshelwe lokho bebhula umuntu gogo bethu uyaloya yikho-ke isasekalo esinjalo sikhona ebantwini sinjele ngokufela ukufela bungeke baqedwa muntu lobuqili obunjalo bungeke buqedwa muntu ngoba izinto ezadalwa labantu ukuthi kazibe phakathi kwethu zizimbi zinjalo
uNkulunkulu nxa sisizwa abafundisi bechumayela babangwenye emasontweni bathi uNkulunkulu ngumuntu ohambela ebuhleni nxa usithi ubuthakathi badalwa nguye kuhambelana njani khonapho ungabusuxaka abanye abanengi kakhulu amakholo
angithi uye olokhuza ukusathane wayeyinqe kukaNkulunkulu ukona waribhela yikhona lamhlanje amahulumende alama opposition party yikho-ke nabo ubuthakathi bunjalo yikho asiyonto engaqedwa ngumuntu ukuthi kudilizwe kube khona kodwa impendi ukuthi nga lento enjalo abantu bababonisane ukwenzela ukuthi ukuthula kube khona phakathi kwezwe nalezo zinyanga ezihamba ziqhila abantu ukuthi sendlambile kangezimali masinyane ngendlela engayishiyo hhayi akufuneki lokho.
Njengenyanga babungwenya ungathini kwezinye inyanga ikakhulu inyanga zamanga ezixabanisa imideni zitshela abantu ukuthi uzibani uyaloya kugcina kusiba lodlakela lokulahlekelwa kwemphefumulo njengalokho esikubone kusenzakala eMotare ungathanda ukuthini ebantwini abanjalo?
Ngabatshela khona ukuthi yekelani umkhuba wenu lo omubi nga ulambile hambe ucela ukudla kumakhelwane wakho noma esishobeni sakho kunokuthi uqhile abantu nga ungalawo amandla okulapha ungazwa kufosela.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya inyanga njalo uyingcwethi kwezamasiko. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Gibbs Dube.
Wazabacha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupani ngokubhekane labacha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo bayadakwa kakhulu banatho njengu ayabhema lokho sekubizwa ngabantu bakulezi nsuku okuthiwa yisikantshi. Kuyabaphoqelela empilweni zabo ukuthi bengasakhangeli indaba zokufunda. Uthole ukuthi umntwana usesecondary kasahlonipha ababalisi. Ababalisi bangaze bathi bayabakhuza abasalaleli. Kungakho siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga abantwana bayafunda beqeqetshe izifundo zabo njengakhona kwade kusenzakala eminyakeni edlulileyo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantwana umzali enelisa ukuthi ambhadalele esikolo kodwa umntwana kube nguye obalekayo esikolo engasalalele lihlongandlebe. So indlela vele asebeziphilisa ngayo abantwana bakathesi youth kakhulu abayikusasa abayiba basikhalela ukuthi ngabakhokheli bakusasa engabaleka esikolo. Indlela sesiyaziphilisa ngayo kulalokhu kulezi nsuku abakubiza bethi isitshekeja ogweja. Babaleka abafana besigwejeni kuthi abantwana abangamantombazana. Uthole ukuthi khona ubone sebesiyayenziswa eminye imisebenzi emadolobheni nala semaphandleni athuthukayo. Uthole abantwana sebepheka izitshwala basebenza emakhitshini. Okungasoze kubagcine impilo yabo yonke.
Siyakuzwa baba Moyo kunzima lokho.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga uhulumende uyenza njengoba abantwana bengani abasasebenzisi kakhulu ukuthi becaba ngengqondo okwakusenzakala kudala ngitholele ukuthi ikakhulu ezifundweni zamabala. Uhulumende ayenze ama vocational training centers lapho okuzaba khona benelisa ukuthi besebenzisa ubungcithi babo bezandla imisebenzi lezandla ukubaza ukuthunga lokunye nje ukwenzela ukuthi baziphilise labo bekhanye bengabantu ikusasa yabo iphumelele labo njengabantu ade bekusenzakala empilweni. So ke siyacela kakhulu ukuthi ezindaweni zethu lapha esihlala kizo kube yona le mkhankaso yokuthi uhulumende afake ama vocational training centers abantwana befunde bekhangelele ukuthi ikusasa labo liba lempilo enhle.
Kwezabatsha namhla besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupane. Abatsha abafisa ukungena kuhlelo lolu lingasithumezela imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 394 4872. Ngizaphinda njalo +1 202 394 4872.
Siyabonga siye kuhlelo lwamakholwa silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani bathandeka benkosi. Namhlanje siyahlangana njalo kwenye inkonzo yokududuzana ngokwakomoya. Ilizwi lethu lanamhlanje esikhumbuzana ngalo siyayithola eTestamenteni elitsha ngokuloba kaMateyu sahluko sesithupha Mateyu 6 ivesi lika-9 sisiya ku-10 kufundeka kanje. Ngakho-ke anokukhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. 10 Mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Zihlobo zenkosi ezithathekileyo, iningi lethu siyasizwa isiqalo esihumbele izindima ezibaliweyo ukuthi zithethwe kulokhu esithi ngumthandazo wenkosi. Balutshwane abangawaziyo kumthandazo wenkosi, labangangeni ezinkonzweni kodwa ngesikhathi esithize empilweni zabo bahlangana umthandazo wenkosi. Iningi ke lalaba abasezinkonzweni kumbe abawulandelayo, kwesinye isikhathi sekwaba nje ingoma, kwaba lizaba nje lokuthi kuyakhulekwa. Namhlanje ngifuna ke sikhangeleke le amavesi lamabili njengoba ngitshilo akuwo umthandazo wenkosi. Nxa sibala lapho esibale khona indima yokuqala, uJesu uthi nxa abantu bekhuleka kumele bakhuleke ngendlela le ayilandisayo wabafundisa ngayo. Yiyo ke indlela uJesu athi abafundi labalandeli labakholwayo bayilandele, ngoba nalo mthandazo ugoqela zonke izinto eziphathelane lempilo yomuntu lapha emhlabeni. Uthi ke bakhuleke abantu bathi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Nxa sikhangela lapho ke sibona uJesu uthi Baba wethu osezulwini, kachonga ukuthi Baba wethu ongabe ungaphi osesigodlweni ungaphi kwendawo ukuthi Baba wethu osezulwini. Ngenye indlela ubaba lo uNkulunkulu umdali usezulwini lakhe, lanxa singaliboni ngamehlo enyama kodwa ngamehlo engqondo siphose sibe lomfanekiso ukuthi ezulwini yindawo enjani. Kuthi sekunjalo sesila umfanekiso wezulu ongelankinga ongelazinkathazo, athi malingcweliswe igama lakho wena ohlezi ezulwini. Ukungcwelisa ikwenza ulutho lube ngcwele, ukuthatha ulutho lwakhona lolo ulubone lungelasici, lungelatshatha, lungelasono, lungelanto ephambanisekayo. Ngakho bonke abakholwayo emizini yabo labo kumele kuqaliswe khona ngenye indlela uNkulunkulu kumele aphathwe, kumbe igama lakhe liphathwe ngokuhlonitshwa lokunanzelela ubukhulu bakhe. Ngobana uthi Baba wethu osezulwini, yena uphezulu thina sisemhlabeni. Igama likaNkulunkulu kalihlale liphakanyiswa ligezekile lihlanzekile enhlizweni zethu, singaliphathi neze igama lelo kodwa kalibe ngcwele, kalesabeke. Hatsho kokuthi kwesaba kwesilwane kodwa kokudunyiswa ukuthi abantu bazithobe bazihlise ngaphansi kwegama likaNkulunkulu lele okuthiwa lingcwele. Asikhulekeni Baba Thixo oyingcwele, vula amehlo ethu sibubone ubungcwele bakho, labantu babubone ubungcwele bakho empilweni zethu. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
kwezemidlalo onke wadla ubhedu kwezenguqu uJohannes Ngozo uncedisa umqeqeshi olodumo uAlibaba Dube ukuqeqesha abadlali abasakhulayo elokitshini lemzilikazi. Kubika uJoseph Njanji.
Ungozo uqeqetshwe nguDube ngesikhathi edlalela iqembu labasakhulayo leHighlanders njalo uthi abadlali abasakhulayo kumele babekwazi ukubekezela ngoba ithalenta kuphela kusilo elenza abadlali baphumelele.
Xa sekuHighlanders under 15 ukhotsha ngu-Ali umdala uDube nguyedhe sicoach. So vele imbala emxasele khona phakwaHighlanders from khona phana vele I think azange ngikhangele emuva. I think time test dlala kulokhana kwakunzima ukudlala kufirst ngoba thina sathi xa ukhangele phezulu kufirst kwakula boRambo. Kulo noma Kenya thatha sasikamanda 15 ngawekhangela iRoad yakhona ukuhamba ukonjera na ngene manda 18 ngakula bo Roy yosiza cause and cabinet so iRoad yakhona sinxa ekhangela vele wabonile ide yakhona lenzima but into eqa iqatha ipatience.
Ungozo udume kakhulu kwele Zimbabwe edlalela iqembu le Highlanders kanye lelimela ilizwe le Zimbabwe lama Warriors usuke waphanjaniswa ngokulimala njalo esezathatha umhlala phansi udlalela iqembu lebantu Rovers lapho aqale khona ukuqeqetsha.
Into le coaching lamanga ngangeke manje nami but ngidlalela ebantu Rovers umethemba nguya on to decide ukuthi no wena uya senior player here u first uzadlala kuphela but first thing ngokwe coach ama juniors ngaba yi player coach kubantu Rovers u division 1 ngaba ngu coach ngancisa ngaba ngu assistant coach ecelezwe ngu head coach khona ebantu Rovers eyaphrindla khona ngo 2016
nyakenye ungozo obesebenza la iqembu lebulawayo city lona eligunyulwe kusigaba saphezulu njalo akukacaci ukuba lizaqhubeka yini lokhu likhona. Ungozo ukubone kufanele kube abe ayiphathisa kuqembe selabunjwa ngumqeqetsho lodumo uAli Dube lona elizilolongela elokitshini yahlala kulo. UDube uthi kuningi abafana bakhe asebekufunde kungozo.
Hawu uyancedisa nje kuphela umfana wami ngamcoach ibhola encane so wambona ngile abafana zithi mdlalo thi ngizokuncedisa skill lethu fitness ekufakile ziyafana sebezithemba.
Ungozo uthi izinga lomdlalo wenguqu liyala lilokhu lisehla ngoba abasakhulayo kulezi nsuku sebexotshanisa impala eziningi ngasikhathi sinye.
Now we are looking for talent. Kala wasile phumuna wakwazi ukuthola team eblind ephuma kodwa wo East Rovers laba wasile ngahamba even amagwegweni kwakunde wabona Nottingham Forest even eshi ngahamba entumbane kwakule Gugulethu so lamda sinqala sikunxa sadlala khona ngale kwasiba yi competition so lawo is a player uthi grow kwakusiba njani kwakusiba East because lapha every week you play a competitive game ama good players but now akusekho khona lokho abafana this too much iloko ama phone ka wangala ama phone ama TV phande so nama drugs into khona abafana sebezidlala phande sezinjani sezizinenga kakhulu.
Ungozo ngomunye wabaqeqetshi abasebenzela inhlanganiso ye Real Betis Academy yena lo Gift Lunga Junior besebenza besedolobheni labo Bulawayo ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Isa kuphela eqembu lamaziyoni ele United Apostolic Combined Church abehlabela ke kamnandi lapho lithiye ngolwesihlanu ku Woza Friday siza kuba sixoxa ila leli qembu ke liphete idlalatela lo la kuqala elitsha siziphete ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzasayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezisimeleyo we-Private Voluntary Organizations Bill. Lanxa abanengi abagoqela abomanyano we-United Nations besithi engawusayini ngoba uncindezela. Ibandla le-CCC lisola amapolisa ngokugcwala emhlanganweni walo obusemkhoba lisithi lokhu yikwethusela abasekeli balo phambilini kokhetho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo yimi uNtungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.